Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwesekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 20 kuNtulikazi 2021 igama lami nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili.
Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa, singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle.
Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo. Imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga eliqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni zanuphiyo.
Umongameli Mnangagwa ukhalela umndeni kaMnumzana Rabelani Tshweni obengumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South. Ibandla leZAPU lalo liduduza imuli kaMnumzana Saul Kwakuba Ndlovu owalwa impi yenkululeko ekuZipra. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2113 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane ezimbili ezilamakhulu phose ayisikhombisa 2697. Asebebanjelwa umkhuhlane bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula eziyisishiyangalombili lanhlanu 85732. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezingamatshumi amane 40,056. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2049 kuphela. Abantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 1,184,435. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebengu 643,203. Umkhuhlane lo usabalala ngamandla kulezi nsuku, njalo esibhedlela sempilo koBulawayo usuhlasele odokotela labongi abangamatshumi ayisithupha lantathu 63. Inkundla yeNewswire ivika ukuthi uhulumente usezaphoqa izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni yeCOVID-19. Namuhla siloke siselupane lapho esixoxa khona lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi uNkosazana Florence Magagula.
Abantu asisukumeni, sisukumeleni phezulu, sihambe siyohlatshwa, singalaleli lokho okukhulunywayo. Thina silalele kuphela lokho esikutshelwa ngabezempila kahle, singalandeli izinto ze-social media, ngoba asikho ukuthi siyazi ukuthi akutsho ukuthi nxa usuhlabile injection le kutsho ukuthi i-COVID awusayitholi. Kodwa ke sokusenza ukuthi i-COVID leyi lanxa usuyitholile ingakuhlukuluzi kabuhlungu, okungangokuthi sithi ama-symptoms ayo awasoze abe sevile. Usungaba layo utheste positive kodwa kungela ubuhlungu obuzwayo emzimbeni wakho. Ngakho-ke asihambeni siyohlaba injekshini leyi, sikwazi njalo ukuthi nxa sihlaba injekshini leyi asizivikeli thina sodwa, sivikela labanye abaseceleni kwethu. Asikwenzeni lokhu singabuyeli emuva.
Uhulumende yena akhona yini amazwi ongathanda ukuwafikisa kuye?
Isikhuthazo sami kuhulumende ngesokuthi akube khona ama awareness campaign, abantu bafundiswe ngevaccine leyi, ngoba kunzima ukuthi abantu bagijime bayohlaba injection leyi bengelalo ulwazi olugcweleyo. Uhulumende aluba uyayenza kube khona ama awareness campaigns, abantu batshelwe kabanzi ngale ivaccine. Njalo enye into ekhona ukuthi ukutestwa kwayo iCovid akube yinto etholakalayo anytime, not ukuthi uzatestwa iCovid ngoba usuthe mhlawumbe sokutholakala ukuthi ulama symptoms aweCovid, kumbe lapho osebenza khona kumbe lapho ohlala khona sokulomuntu osebanjwe lomkhuhlane. Akutholakale nje abantu batestwe loba isiphi isikhathi umuntu afisa ngaso, just like HIV and AIDS, ukuthi uyahamba nje uyozitestela ngokufisa kwakho.
Unkosazana Florence Makakula ngwenhlanganiso emela izakhamizi zedolobho leLupane.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla sixoxa labo sakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu iJackseni lokuvikela iCovid-19 elevaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kweCovid-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useduduze umdeni kamgcinisihlalo wezano PF eMathebeleland South, umnumzana Rabelani Tshoeni, yena obhubhele emzini wakhe eMalusingani eBeitbridge West ngolwesihlanu. Izano PF ithi uTshoeni ubulawe ngomkhuhlane weCovid-19. Ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa lanye 71. Kumbiko awethule izolo, umongameli Mnangagwa uthe uTshoeni ngumuntu obeme eqinisweni, njalo uthe ukudlula kwakhe yikulahlekelwa kwelizwe lonke jikelele. Iziphathamandla zezanu PF yeMathebeleland South zithi sezicele ukuthi uTshoeni aphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe. Umufi walwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra, njalo ubebona ngezempilakahle kunhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association eMathebeleland South. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela.
Siletha induduzo lokukhala emulini kababa otshonileyo, imuli yakhe ilahlekelwe kakhulu, njalo siyananzela ukuba ube lilunga liqakatheke kakhulu ebandleni lakhe, ebandleni leZanu-PF. Sibuye njalo silethe induduzo kubandla leZanu-PF. Kuvamile esintwini kuba singakhulumi kubi kumbe akukhulunywa kubi ngumuntu osedlule, umuntu osetshonile, kodwa hayi thina asizukukhuluma kubi, sizakhuluma iqiniso. Umnumzana osetshonile lo ubevele elomoya wona lo olabaningi kuzani PF ukuthanda udla ngudlwango. Besuka esigabeni seBeitbridge West eChimunangana, indawo leke aba ngesikhathi esidlule yi-no go area yethu thina beopposition njenge-MTC Alliance. Abantu bakhona bekhokhelwa nguye ukuze lwenze ukudla ngudlwango, kodwa konke lokhu sithi hayi akulale ngenxeba sokwenzakala sokwedlule. Silitha njalo ukududuza nokubakhalila njengoba sebelahlekelwe ngomunye wabo laba bezanu PF.
Libona eyifanele yini inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe?
Asilambono kakhulu ngakho, ngoba into yini isilali hero status isehliswa kakhulu libandla leZanu PF, sebayenza into yeparty, kukati kufani ngokufanele kufuze kube yinto eqakatheke kakhulu. Umuntu uma engena esilali heroes acre kungabi khangelwa ukuthi usuka kuyiphi iparty, kukhangela imisebenzi awenzileyo ewusebenzele lizwe. Into esingayisho kuba uhulumende we-MDC uza kuba le board engathi independent board incwadi ezabe iyo ehlaziyayo ukuba umuntu ufanele kumbe kafanelanga ukuba agcotshwe isicoco sokuba yinational hero hathi ukuba kube isinqumo esenziwa yiparty. Ngeqiniso ngeqiniso baningi abantu abalaphana e-National Heroes Acre esicabanga ukuthi akufuzanga ukuthi babe khona phana kodwa baba khona nje ngenxa yobudlelwano babo leZANU PF. Njalo baningi kakhulu abantu abangekho e-National Heroes Acre abangamaqhawe angempela okufuza ukuthi ngabe bakhona phana kodwa ngenxa yokuthi abalabudlelwane obukhulu leZANU PF abakho e-National Heroes Acre. So hayi abaqhubeki bona basebenzise mbe ba-abhuzela amandla abalawo kwalesi sikhathi kuzabaphelile. Abantu abanjengabo Morgan Tsvangirai ngabantu okufuza ukuthi ngabe kuya ngemisebenzi yakhe umuntu ngabe ulele e-National Heroes Acre.
Uyathiwa njalo ukuthi ngabe ibulewe umkhuhlane we-COVID-19. Wona umkhuhlane we-COVID-19 unjani khona ngapho esigabeni seMathebeleland South?
Kuzwakala usukhona usubhahile umkhuhlane lapha esigabeni seMathebeleland South. So thina into esingayicwayisa bakithi umphakathi ikuba abantu bananzelele lo mkhuhlane usukhona njalo uyabulala kakhulu. Lo hulumende njalo into esimcwayisa yona njalo simcelisa yona kuba aqhubeke kakhulu ngendaba ye vaccination bengohlelo lolu lokushaya abantu ama Jackson ngoba singani siyasilela singemuva ehlelweni lolu. Okunye esikubonayo kuba abantu kunzima ukuba balandele izikonzo ze lockdown ngendlela kuba abantu bazama ukudinga ukuziphilisa ukuthi abantwana bathole ukudla. Uhulumende bekufuze abe lendlela enza ngayo ukuza ncedisa abantu ukuze abantu bathole ukudla ngoba into yenza abantu bangayenzi lockdown ukuthi balambile badinga ukuthi bathole kokuziphilisa. Lenhlanganiso ezimele ezizimele zodwa besizicela njalo sizicwayisa ukuba azisize abantu ngokuthi abantu bathole kokudla ukuze bathole behlezi emakhaya umkhuhlane lo ungamemetheki ngendlela omemetheka ngayo. Ngiyabonga msakazi.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli seMDC Alliance yeMathebeleland South. Kusenjalo ibandla leZaphu selithumele amazwi entuduzo emulini kamnumzana Sogwa kubaNdlovu obhubhe ngeviki edluleyo. UNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra njalo ube yintatheli izindaba elohlonsi. UBhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalombili lasikhombisa 87. Sixoxele sikhulumeli seZaphu umnumzana iPitule Maphosa.
Siyakwazi ukuthi ibandla lisezingeni eliqakathekileyo kakhulu sesikhathini esiqakathekileyo kakhulu lakho kulandela ukudlula kwakabudabengwa obe khokhela ibandla sibhekane le-Congress eqakatheke kakhulu. So ubaba uGwaguka ngomunye walabo kade sithembele kubo ukuthi bazasibonisa indlela eqondileyo ukuze siqhubeke ngenhlanganiso simanyene sindawonye sisebenza sihamba ngonyawo lunye njengebandla. So ikulahlekelwa okubuhlungu kakhulu kulahlekelwa okukhulu kakhulu esikwenzileyo njengebandla emalangeni lawo adluleyo ubaba uMkhiwane kwakuva labanye bonke ngoba kungani kuyalandelana nje akusasiniki ukuphumula.
Lizamkhumbula ngani ubaba uNdlovu?
Ubaba uGwaguka Ndlovu simazi ngento ezihlukahlukeneyo aphatheka kizo ngobaba owazalwa eMangwe wafunda waze wafika kuTama Mission lapho ayenza khona isecondary education yakhe. Soon afterwards waba ngumbalisi okweminyakana embalwa kodwa ngaleso sikhathi ube yi-correspondent yama-publications abensundu ngesikhathi se-Rhodesia kodwa-ke i-career yakhe journalism singathi full-time journalism iqala ngo-1961 okungumnyaka oqhakathekileyo kithi njengamaZaphu ngoba kulapho okwasungulwa khona ibandla elidala ibandla leZaphu kulandela ukubhanwa kwamanye amaphadizi i-ANC or Southern Rhodesia le-NDP. So i-career yakhe journalism is as old as ibandla leZaphu okunye simkhumbula ngakho lokho eseqalile i-journalism wasebenza wabe siya eZambia lapho ajoyina khona ezombangazwe full time eZambia ba ngomunye ama comrades asungula i-department ye publicity yebandla kusanjalo ubaba Ndlovu wathunyelwa eRussia ngesikhathi leso ibisabizwa ngeSoviet Union lapho atrainwa khona ngezombuto military training watraina njalo ngeze leadership leadership training kule Russia wabephenduka waqhubeka ngokulwela inkululeko yelizwe contributor ngendlela ayelolwazi ngakhona ikakhulu kweze publicity
umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu selikubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba lekroniko lithi ukusilela kwabezempilakahle kobulawayo sokubangela ukuthi abantu abanengi behluleke ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 iphephandaba leHerald lona lithi amapolisa asethule umlayo ovimba abantu ukuthwala izikhali ezifana lengqamu edolobheni leHarare inkundla yeZim Live ithi kubotshwe abesilisa ababili abazame ukungena esigodlweni sikamongameli Emmerson Mnangagwa Estate House ngemva kokuqamba amanga besithi bangama-CIO. So isikhathi sembiko yenu
salibonani emsakazweni we-Studio 7 mina igama ngumehluko abangazi kangcono babiza ngo-Diva i-Diva izakale endaweni yaseMpani laphana emathambo laphana kuvulekini 3 hayi ngiyaziwa kakhulu bangazi abaningi mbulise laphana obaba laphana usofu wami laphana ubaba njalo futhi u-Bernard Nguyen laphana obaba umncane laphana u-John laphana u-Elias laphana umfowethu laphana usemachu ngiyabulisa lapha msakazi mina ngithanda ukuphawula mhlawumbe ngodaba olwenzakala ekhaya mhlawumbe elepolitics angisiye ni-politician kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi ngoba ngingasiwe ni-politician akusho ukuthi angivumelekanga ukuthi ngiphawule ngingaphawula nge-politics for i-politics sidla yona siphila yona sihamba yona ikakhulu ezweni lakithi nje uma uvele uhamba phambi kwe-politics ngizoba bethi laphana indoda eyadlala ibhola kakhulu abantu ngupeter ndlovu nayo ithi yangena ku-politics ifuna ukuthi ingenelele ukhetho oluzayo mina ngokubona kwami angivumelani lakho lokhu le ndoda isebenze kanzima isebenzela igama layo inikwa ngunkulunkulu amandla ukuthi yaziwe umhlaba wonke kodwa angicabangi ukuthi kuwumqondo ophusile ukubana manje ingenelele kwezepolitiki izoyingcolisa igama layo igama lakhe izoyingcolisa kakhulu igama lakhe ngalokhu ngoba ekhaya laphana ungangenela kuyipolitiki kube yipolitician uvuka iqembu elingaziwayo after lapho bazokuzonda abantu indoda lena ayiyeke le nto le ayiyeke kakhulu ihlale phansi ihlala phansi ndlovu ihlala phansi uyekele sengathi ubade ehlakaniphile mina ngicabanga ukuthi athi kumele ukuthi ejoyine kuyeni amaqembu mhlawumbe ubona ingathi ngayesho ukwaziwa kwakhelwana mhlawumbe athi kungalikhuphula lelo qembu nokuthi eqala wakhe phansi angazi kumbe mhlawumbe ufowa Ndlovu naye usecephula ikhekhe lapho phela ekhekheni elikhulu kulaba phela abanamakhekhe amakhulu ngiyabonga msakazi nami ukuthi ngibeke kule politics ngoba ekhaya isikhathi esiningi uthokozani ukuthi uma sewuzobuya lokhetho kuqhamuka amaqembu la aqhamuka amaqembu lapho eqede lapho enyamalala ungaphinde wabona ukuthi ashone kuphi into eyenza ukuthi ekhaya izinto zingalungi so Ndlovu ngithi kuye Ndlovu hlala phansi baba yekela into zabo zepolitics bona hlala ebholeni ubhekana nebhola musiki into ayiphiwayo khotha mhlawumbe uvuleka kwithimu hlukana nezepolitics ungalahlekisa abantu indlela uqede lapho ubuyele ebholeni lakho hlala phansi
lo njani basakazi labalaleli bakaStudio 7 Zolani Use Prince Ngobizitha Zitha Khumalo Chairperson lo co-founder we-Community Compassionate Trust thanda ukukhuthaza izihlobo umakhelwane abangani zulu wonke waseZimbabwe ukuthi even sehlabile ijekiseni ivaccine kagqoke amamask kayenze i-social distance kageze izandla ngesepa namanzi avele empompini kaningi-ningi izikhathi zonke plus ageze izandla nge-sanitizer angahlanganyeli lapho kubuthene khona abantu siyabonga uNkulunkulu alibusise alivikile
Hey, kanjani ma studio 7 libuka kanjani sambingelela hlobezinhle sithi ukuthula makubekini niphile ngenkosi hayi mina okhulumayo ngufamona ungwenya matroud matobo district kobeula i ward 5 duze le clinic khona ngiyambingelela khona ngapho kokheme bantu bakovuma sibanda okhayeni okay orafa owepa odumaza labo simandala labo ncete khona ngapho maphilani bafethi kokheme okhulumayo ngisangifamola ngileshiwa ukuthi kudala la ngicila bangane nonke nehlobo ngiyalikhulumisa hlobo zami nonke hayi mina ngiyaphila ngifuna nazi ukuthi ngiyaphila ufamona lo ngiyaphila ekokheme kade bembiza ngondaba ezinhle ngondaba ezinhle ke lokhulumayo abamaziyo kanjalo ngiyaphila bafowethu kosibusise amen
ngiyalibingelela lonke bakithi balaleli nani basakazi be-studio 7 ngilapha mina ebhobhisi nginguthimhlanga ngochief gwesela ejombe usabhuku enguthanda bantu wenkosi siyacelisisa kakhulu ukuthi uhulumende akasithumezele lathi amajekiseni emakhaya angazakhangela edolobheni kuphela le makhaya kabe khona amajekiseni abe mathathu mane ukwenzela ukuthi labo abangabe bajahe ukuthi bahlatshwe labo bahlatshwe ngoba ngiyabona umkhuhlane usugulile lo okokuthi bantu lingabona ungavele ungene lapha emakhaya siyaphela dududu njengebhobhisi khona sibili imaski hayi abantu bangikhona bakhanya bakhathana layo so ngiyaswela ukuthi imfundiso bangayithola njani kungaba njani ukuthi libuye lizofaka amajekiseni kuwona lamaklinika asethivelathi ukuthi lathi zihlatshwe njengoba kuthiwa khona amajekiseni afikile sizokuthiwa afike ngobuningi bawo ngabuye zihlatshwe lathi siwalindele kathesi ngingazi ukuthi zonezi ingcithi ezakwazi ukukorora imithi ukuthi zisebenza njani kanti kazikwanisi yini kumbukenelisa ukuthi zibe lo muthi ongagcotshwa emakhaleni ukuthi umuntu nxa ethi uyehlangana lalo gciwane lelana lithi liyebuya emakhaleni akhe ethi liyaliphefumula umuthi lona uhle ulibulale kumbe ulichothele khatshana lokho zamanini ma-scientist ngoba shuwa singaphela ilizwe leli ngisale lingasela muntu ngiyabonga yini udimhlanga ehe
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 lirekodele endaweni engelamsindo siyabonga singene kwezivela kwamanye amazwe ingcwethi zithi ubuyanga yibo obubangele udlakela oluqhamuke kwele-South Africa ngeviki edluleyo ngokubika komsakazo we-Voice of America umsakazo munye ubika ukuba obephethe isikhundla senhloko kahulumende yakwele-Haiti umnumzana Claude Joseph usehlile esihlalweni ededela owebandla eliphi ngisayo umnumzana Ariel Henry yena okanye elosekelo kusulu lakwamanye amaswe umongameli wakwele Haiti udutshule wafa kumaviki edluleyo singene kudaba lwemelika omunye wabasekeli bakamnumzana Donald Trump abaphatheka kudlakela lokuhlasela edale le-Congress ngosibandlela umnumzana Paul Allard Hodgkins wetheswe isigwebo sokupika okwenyanga eziyisishiyangalombili izolo uHodgkins uba ngowakuqala wabasolwa abaphatheka kulolu dlakela ukwahlulelwa. Abanye basathonisiswa. Abezindaba be-AP bathi uHodgkins uveze ukuzisola okukhulu phambi kwenkundla, wathi alubana wayekwazi ukuthi wawuza kuba lodlame wayengasoze aye ephalamende lapho abasekeli bakaTrump abahlasela khona bezama ukuvimba ukuthatha intambo kukamongameli Joe Biden. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Denmo yo
isigwebo salendoda le ese 8 months sitshengisa ukubana ujaji ube lozwelo ngoba ifelony case le abayenzayo ukuinvader iparlament. So okusalayo kodwa ukuthi ujaji ube lesineke walalelisisa icala lakhe lomuntu elokubana uvumile ukubana into ayenzayo yayirongo ngoba uplede guilty, ube cooperate njalo le court kazanga azame ukuthi aphike icala lakhe ngoba bekunzima ukuthi aliphike ngoba kulama video amkhombisayo ephakathi kweParliament lapho ephethe iflag kaTrump. So bekunzima ukuthi aphike ukuthi wayelapho, njalo kazange azame ukuthi athi mhlawumbe watshotsholo Trump ukuthi ayenze lento. So isigwebo sakhe ma ukhangelisisa konke khona lokhu ungathola ukuthi hayi singathi mhlawumbe sife ngoba akazange azame ukuphikisa icala lakhe alenzayo ukuthi ithi ngezinye indlela utshengise i-remorse ukuthi uyazisola ukuthi wayekwenzelani lokhu.
Ubona kuyisigwebo esingethusa abanye yini mhlawumbe ekade labo becabanga ukuthi bangaphatheka kudlakela olufanayo.
Isigwebo salendoda le sokuqala siyisibonakaliso esikhulu kakhulu kuwo wonke nje abalengqondo efana laleyo ukuthi bangazama ukuthi bayenze ikhu ngoba into uTrump ayifuna ukuthi bayenze ukuthi kungasethifaywa ama-results akhombisa ukuthi uJoe Biden nguye osekumele abe ngumongameli, nguye owawina ama-election. So I think bonke nje ababecabanga ukuthi ama-courts asoze ayithathe seriously indaba, I'm sure lapho abakhona bayazibuza labo ukuthi babengenwe yini. And I think isibonakaliso esizoyenza abanye abalengqondo ezifana lalezo vele bangaphindi bakwenze khona lokhu ngoba bayazi kumana umthetho lana e-America akekho ophezu komthetho. Umthetho uya-applywa regardless. So I think laba abanye labo abadebele ingqondo zokuthi bazophikisa baplede not guilty bazama ukuthola ama-excuse athize sebezoqalisa ukunakelisisa ukuthi hayi lapha indaba le i-serious and izigwebo zabo zingaba nde ukudlula esalo muntu othole 8 months. Siyathemba ukuthi asoze siphinde sabona into efana lalesi ayibonayo mhla ka 6 ngoba i-democracy e-America isebenza ngokhetho olwenziwa ngabantu, hayi ngezifiso zabantu abangathakazeleli ukuthi owinileyo ngubani, and therefore bese bezama ikhu.
Umnumzana Denmoyo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 75 nge-COVID-19 izolo. Umongameli Mnangagwa ukhalela umndeni kamnumzana Rabelani Tshweni obe ngomgcinisihlalo we-ZANU-PF eMathebeleland South. Ibandla lezaphu lalo liduduze imuli kamnumzana Sokwa kubandlovu owalwa impi yenkululeko ekuleli bandla. kwanele mtwagazi likumbule ziko na ezagusishwa ngo 7:30 na abangenelisanga ukuzwa indaba zethu zonke lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.